naka.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 1 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Asikhangelelanga ukuthi kube lenguquko eziya ngapi. Esikukhangeleleyo ukuthi Johnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo.
Umongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile. So silethemba lokuthi hayi inselaboya kasozi zaphinda kanja zafinyelela kuyani indawo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe kulandela ukutshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abangamatshumi amabili lantathu 23 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezine 3,888. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezine 4,417. Inani lasebebulewe yilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 4,678. Kuthi asebetholakale belawo sebeku 132,977. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele United Kingdom namuhla emhlanganweni we-United Nations okukhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi owe-COP 26. Umhlangano lo uzangenwa zinkokheli zamazwe omhlaba namuhla edolobheni le-Glasgow eScotland ezigoqela umongameli Joe Biden weMelika zibonisana ngokuthi udubo lolu olwaziwa ngokuthi climate change ngesiNgisi lungalungisiswa njani. Umnangagwa utshele abasekeli bezanu-PF ngomgqibelo ukuthi ulakho ukuhlangana lomkhokheli weBhilithane umnumzana Boris Johnson bexoxisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngokwakuqala lokhu phakathi kweminyaka engamatshumi amabili ukuthi umongameli weZimbabwe aye kweleNgilandi ngemva kokwetheswa kukamuyi umnumzana Robert Mugabe izijeziso zenotho kanye laye uMnangagwa. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Lanxa kuqakathekile ukuthi amazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change ukuguquka komkhathi, abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho yikuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. abazali bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu ozaqeda i-torture enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ukuvimbela i-torture, ovimbela i-lawless ne-corruption phambili. Ukuhlangana noJohnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside, kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko. Uzaphenduke eizanu njengoba ehambe eizanu, azoqhubeka abuse njengezanu. Siyayazi izanu ibuse njani kusuka ngo-1980. Ngakho-ke uJohnson asoze babuye la azobusa la, kuzaphenduka izanu iqhubeka ibusa idilize ilizwe ilibulale, ingahloniphi amalungelo abantu, ingahloniphi umthetho, ingahloniphi lutho, nje ibe izanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo. UJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha, inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho. Bazaqhubeka beyizanu bebusa beyizanu ngendlela kade bebusa ngayo vele.
Emhlanganweni lo yiwaphi amazwi esingawakhangelela kuMongameli Mnangagwa?
Uzathe fika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi climate change. Kuhle lokhuyana, kodwa isikho njengoba ngike ngatsho abantu beZimbabwe ababi bekujahe kakhulu. Bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma ngetorture. Afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi letorture. iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokukhetha olukhululekileyo. iZimbabwe izinikele ukuhlonipha iopposition. iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuya lalokhuyana. Abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu, azokwenza lokho akukho azabe ekukhulumile ngalo. Yebo kambe ukuvinjelwa kwe-climate change kucakathekile, kodwa isikho kodwa okujakekileyo ebantwini beZimbabwe. Kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu.
Alubana ethe wahlangana lo mkhokheli weLebhilithane uBaba Mnangagwa njengokusho kwakhe, singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano, kusiba lenguquko yini phakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi?
Asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo, ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo. Bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba ukuthi yebo kambe ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, isuse i-corruption, ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution. Singakhohlwa ukuthi UK kayitsho ukuthi ZANPF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK. Ithi ZANPF kayihloniphi i-constitution yeZimbabwe. Lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe i-UK. Bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona. Ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho. Ngasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele ukuthi iZimbabwe kayihloniphi umthetho lamalungelo abantu.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo, amazwe athuthukileyo akumanyano we-G20 agqibe umhlangano wawo wokuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi lolu kwele-Italy izolo. Inkokheli zamazwe yangenela umhlangano sigoqela umongameli weMelika, umnumzana Joe Biden, oweBhilithane, umnumzana Boris Johnson, loweFrance, umnumzana Emmanuel Macron. Umhlangano lo uvumelene ukuthi amazwe athuthukileyo la akaseyikusekela inhlelo zokusetshenziswa kwamalahle emazweni asathuthukayo, ngoba ukutshiswa kwamalahle ngendlela yokuphehla amandla kagetsi kungenye yembangela yokuguquka komkhathi. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi ngesikhathi segugurawundi. Ngokwesithathu ukuthi inhlanganiso le yenze lokhu kulindawo kulandela ukutshontshwa kwamanye amatshe eyayiwafakile. Linhlanganiso ithi iphakathi kokuqoqa ukuyabisela ilitshe elifanayo enkabazwe lalo elantshontshwayo. Sibuze umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi bathethe manyathelo bani ukuze benqabele ukuntshontshwa kwelitshe lebhalagwe leli.
Silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile, so silethemba lokuthi hayi inswelaboya kasoze zaphinda zanjani zafinyelela liyani indawo.
Izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona?
Induna oda zikhona kube nguchifu wendawo uchifu Magwego Fuyane, kube nguchifu uMathema, kube nochifu wenkayi, ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo. Okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube le monakalo embili yokutshontshwa kwamatshe, akakhangelelanga ukuthi kube lo monakalo wesithathu ekukhulumela ekutshontshweni kwamatshe. Nokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khona oku ngoba kuyingxenye yembali yethu. Okuthiwo nguMathema okhulume kakhulu ecacisa ukuthi hayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyo ngxenye, akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo. Njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba bosesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani lapho. Okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe one, okwesibili nokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre. So uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration, kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana siyabe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala. So uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayeletha umbhuqazo bengacelanga lakekaceli asiyo Heroes Acre, wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi ibe yi-museum, naye uyakuvumelana lokho.
Iziphi ezinye inhlelo elilazo?
Inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe. Kuyabuyelwa khona lebhalago, kuyabuyelwa esilobela, kuyabuyelwa etsholoto, kuzayiwela upane, kuzayiwe enkayi, kuyaxoxisana lezikhathi lezakhamizi, kuyafaka amatshe. Kuningi okusenziwa ngeudaba lwegugurahondi okufuze ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo. Esilobela kufuze kubiselwe litshe latshontshwayo, kufuze kube namakhomemo Morishis, esilobela enkayi, elupani, echolocho, egwanda, eplumtree, ejombe, elowagwelo. Kuningi indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe, iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani, especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni lezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini. So sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswana ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli lezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba lelizwi lokuthi kulungiswe njani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Umkhokeli wezaphu omutsha umnumzana Sibangilizwe Nkomo usekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebambane ukuze benqobe ukhetho luka-2023. Unkomo oyindodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wethule amazwi la ngempelasonto kulandela ukukhethwa kwakhe kuCongress yaleli bandla eqhutshelwe koBulawayo. Sixoxelo khethwe ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mthulisi Hanana.
Ukhetho kwami kubandla lezaphu kuyisiqiniseko esokuthi izaphu isiqale umsebenzi wokuthi abantu abatsha labo babonakale bephatheka ukuze ibandla kube libandla likhangayo ebantwini abatsha okumele bavote. So hayi okwesibili ungananzela ngesikhathi ngikampena bengifaka imbono ethile ngifisa ukuthi ngiyenzile uzapho uvotelwa kwami kutshengisele ukuthi abantu imbono yami bayithandile ukukhokhela isihlabo bukazapho singananzelela ukukhokhela obutsha abantu bebesithi uzapho iparty yamaxhego kodwa khathesi ngenxa yosisibone sokulabantu abatsha asebekhokhela abantu bonke abavotelwe ezulu bahlanu abathathu bakhona singabantu abatsha ukutshengisela ukuthi uzapho sezimisele ukugijima indlela emangalisayo esebenzisa abantu abatsha abadala abazaba besinqanda besikhuza besincedisa besiphathisa
iselilalo yini uhlelo lokulungiselela ukhetho
kule zinto bezivele zinakanwa esisingasenelisanga ukuzenza ngenxa yokuthi besilinde ukuthi iCongress ibe khona uzapho lo khona nguzapho ozancintisa ngendlela emangalisayo ngendlela yesimanga nxa sesikhangele indaba zokhetho luka-2023 kukhona kuhleliweyo kodwa ubukhokhelo obutsha lobo obungenileyo kumele uhlale phansi buhluze uvumelane usitshengisane lo mkhomba indlela ukuthi siqonda ngaphi
abasekeli bebandla kuyini obathembisa khona
engikuthembisa abalandeli bakazapho labasekeli bonke ukuthi iparty yabo baba bethu isivukile ngibathembisa ukuthi sizasebenza ngendlela emangalisayo sizanqoba izapho ngo-2023 zathola ama-seats abantu abatsha bazabuya labo bazosekela leli nhlanganiso ngibathembisa inhlanganiso ehlelekileyo ngibathembisa inhlanganiso ekhangayo ngibathembisa inhlanganiso elamandla inhlanganiso ethonda ngabantu lokuthi sinjoba kuye babasikhethileyo sizabalalela sizathatha le mbono yabo sisebenzise ukuze sisebenze sonke ukuwina ama-elections lo zapho angene embusweni
Umnumzana Mthulisi Hanana ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokuqhamuke umkhuhlane womvimbano kobulawayo wona osuhlasele abantwana abanengi. Umsakazo weZBC uthi kulabaprofita besonto yeJohane Masowe weChishano abayisishiyangalombili abagalule bafa ngesikhathi sompapathiso emfuleni weHungumo eRushinga ngomgqibelo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Hey, sarbona sabona lapho uzuzo 7 mina abantu bazekhaya mashumba edipeni umuntu okhuluma utanyeli bona para ngizobungela lomo lobonani moyo esihlobo sami esiduzane lapara ngikhase ngile kwami ngiyafika esifoto ngizobingelela lo sasobala ukhulu wami lona sobala nogogola khansele ngiphezu kwelilayo ngiqabukanya khona usalizwe kwamfana salizwe ngiyakubingelela hlobo sami esikhulu ngiyeqele ngangale kwangifona ngithi uncube khonini umfundisi wami laye khonapho ngiyambingelela hlobo zami awu bravo kakwekhala phana ngiyabonga lonke zihlobo zami zisekhaya zimashumba ngizobingela abantu abami kakhulu ekhaya logogo ukhalephi emashumba emalayinini kwabayadipeni ime ngikhulumayo emudanyeli
Awubonani msakazi ngiyamakala uTharumbila Ncwethi uTeacher uMakile so angeke uthi wena Teacher kabhubhambanisile yikho omunye wathi lapha eZimbabwe iCorona yasoze ifike lapha engumminister khonapha esithi yasoze ifike ngabantu abamhlophe uTeacher thina sabadoka babebhema igwayi babethatha amabhuku abantu abesikolo bedouble sibili bedouble bebhema igwayi so lo muntu wabuyayo lo urapato wangkhona uyafanana lo Teacher wayedabula amaphepha lalo wayesithi iCorona ngeyabantu abamhlophe khona zabalungisa uNkulunkulu kathi sokubuya uDwane wangikhona lo sesitila lokhu lalokhu hayi sikho lokhu uTitha uyakwanisa ukubhenela iphepha lomntwana wesikolo
sanibonani sanibonani basakazi abahle sibonga iStudio 7 ukuthi ngaso sonke isikhathi uma singukumamela indaba zeZimbabwe sesimamela kuyona iStudio 7 ngokuba iletha chemile ngiyazi ukuthi akukho lula ukungena ku Studio 7 ukuthi masenda ama message ngoba sibaningi isevisi sifuna ukuletha imibono nesishisekela kuleta imibono sengathi iStudio 7 ingaba na indlela yokuthi yengeze uhlelo lokuthi abantu balethe imibono sebesithanda kumamela ama voice abantu bekhuluma lokhana nalokhana isikhalazo zabo kuyakhuthaza njalo kuyancedisa imibiko eyabe ilethwa ngabantu izinto zabesenzakala kwezindawo abantu zifihlakele so iStudio 7 yakuncedisa konke lokho so kuyasikhalaza ukuthi sengathi abaphathi behlelo bengayengeza leso sikhathi cishe sibe ku-10 minutes abantu beletha ama-recording abo sikwazi ukumamela into leni yasiza kakhulu ngibuye ngidlulele laphana kulaba abathi ngama-veteran abathi bona balwela inkululeko ngithanda ukubahalalisela ngiyabahalalisela ku-birthday yabo le ukuthi babotshwe bayefakwa ejele for ukuthi babuya nezwi wabahleli bayacelebrate cabanga ukuthi bebeyecelebrate laphana ilapha kumele bayecelebrate bona emajele ngoba deserve ukuhlala ejele waye ngikusho lokho iZambia uma iceda ukwenza ama-election kuqeda kuyina i-opposition kwenzakala uspokesperson wama-war veteran ethi yena lokho kwenzakala eZambia ngeke kwenzeke eZimbabwe abasoze bevume ukuthi i-opposition ibuse yikhona lokho ekungavumi kwabo okunikeza iparty ebusayo amandla ukuthi uma beletha izikhalazo zabo bebabambe bebabophe befisa sengathi bengabashaya kakhulu ngiyabonga
Salonani van Studio 7 ngilibingelela ngisematopo emaphisa ebhalagwe lapho kwagqitshelwa okwafakwa khona abantu angagqitshelwanga kuze kunamuhla ngizwa uTharumbile ekhuluma zaqhuqa ngani angasukela echaya uTendai kanti waye inxa bekhuluma ngezithezo zenotho kumbe nalo wabuye wazokhuluma angatyeli iqiniso upresident ukuthi ilizwe leli lifune yabo imali ilizwe lingama njani ngemali yamanye amazwe yikho bazabe sebehlala becaphulana labanye abantu begqibela abanye abantu bengafanga ngenxa yokuthi bona bayehlule ukulungisa into zabo sifuna imali Zimbabwe bekhona 40 years izana uyibusa ilizwe lingelamali abantu besebenzela ukugqila sicela ukuthi khona oko kulungisiswe
linjani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke namfo ukukhuluma ngendaba yama-sanctions lokuthi izanu i-teacher misa ngiyocela ama-sanctions e-America le-UK kata iZimbabwe yafakela nina ama-sanctions yafakelwa nina ama-sanctions wona la ukhuluma ngoba uChamisa nje uthethe kathesi ukuba ngu-president ama-sanctions wavele kho athole khona kunini iZimbabwe yafakela ama-sanctions ongana amangaliso ukuthi aye ama-sanctions uChamisa ngiyowacela athi babe promisiwe yini ukuthi ama-sanctions lawo azakhutshwa babethenjisiwe yini kathesi abantu besifazane bayahlukuluzwa abanye bayatshaya ba-adaptwa khona bo siyakuzwa but bona bezanu bayala bathi yama-tricks ayenziwa abantu be-MDC alliance khonapho uzobonela khonapho phakathi kuzanu p f kulabo mama umama beze behlukuluzwe kangaka shiwo ayinto le isiphambili le izanu p f siyehlule shema iyehlule iyehlule izanu iyehlule iyehlule ayehlule shema
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi isithunywa seUnited Nations uVolker Perthes uhlanganelo bengumkhokheli kahulumende weLesudan ogenqulwe libutho ngeviki edluleyo umnumzana Abdallah Hamdok. I-Associated Press ithi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uhlanganelo sowabo weleChina nakwele Italy isolo bezama ukuqeda ukufuthelana okukhona phakathi kwamazwe omabili. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uselutshaye indiva uphenyo oluveza ukuthi liya likhuphuka inani lesizalwane zelizwe lakhe ezithi uyehluleka umsebenzi. Ekhuluma eseRome kwele Italy izolo ngemva komhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20, uBiden uthe ukwehla kosekelo lwakhe akutsho lutho ngoba kuyinto ehlala isenzeka kubo bonke abaholi beMelika. Uthe lanxa ebhekane lenkinga ezithile ekhaya, uthole usekelo olukhulu emhlanganweni lo, abakhokheli bamanye amazwe bakwamukela ukuthi iMelika isibambe iqhaza kundaba zomhlaba, hhathi lokho okwakusenzeka ngesikhathi sikamnumzana Donald Trump. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamnumzana uBiden isobala isegcekeni. Abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi ekhankasela ukuvota, kanti bebelethemba ukuthi uzoba ngumnumzana ozangena enze izinto kahle, kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi. Uqakathekise ukuphikisana lezinqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump. Ngakho ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe. Yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla, bekhuluma amanye amagama esingeze siwakhulume lapha emsakazweni, kodwa bethi hayi uBiden kahambe kasisamfuni. Kanti ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi, ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli, bekhipha mhlawumbe impela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda, besebenzisa wona lawo mapholo. Kambe namhlanje ngoba so amapholo lawo asesetshenziswa kuye ngithi asesetshenziswa against him, usengathi yena kawasebenzi. Namhlanje ngibona ngathi lapha uswele impela indlela angazi ilwela ngayo, kodwa hayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki, usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe.
Uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe, hhathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump, lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela.
Khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yililizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni, yinkulumo engalunganga leyo, ngoba kanti lawo amanye amazwe wona kawenelisi na ukuzikhokhela. Kanti iAmerika yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe? Ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele, mhlawumbe iregion ngeregion kufanele ukuthi izikhangele, hayi ukuthi kube khona ilizwe eliziveka lona elifuna ukuzitshaya isuba lithi sina yithi esikhokhela lapho. Kanti ungananzelela ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise indaba zalapha ekhaya, i-domestic issues, owangaphandle akuthiye lapho. Kodwa nango ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi umsakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sase ukuthi ibuse amanye amazwe, ngoba singakhohlwa ukuthi imali engenadlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana bechayiwe ngama-Taliban, bakhona kade sekhaya lapha. So ngibona ngathi hayi ngamanga lawo ngamazwi nje awuzitshaya isifuba, ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe. Kodwa ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hayi umnumzana uBiden asakufuni, wehlulekile, wayehlakaniphile kukhankaseni, waqila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso asehlulekile ukuzigcwalisa, wanikezwa ithuba. Yisisikhathi osifanele khona ake afeze-ke izithembiso zakhe lezo kuyehlula. Ngakho ngithi hayi mina ilizwe le-America angiboni selibuyele lapho, lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho, kodwa isifiso esingalunganga ngoba yikuba yisikhwaga phela lokho. Kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela, uyaphosisa.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abasekeli bakaBiden bona bathi ukwehla kosekelo lwakhe akubethusi, nanku kakafikisi lo mnyaka owodwa nje engene embusweni. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usengilandi emhlanganweni we-United Nations okuhlaziya udaba lokuguquka komkhathi owe-COP26. Inhlanganiso ye-Ipetshu likaZulu isifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa igugurawundi eBhalagwe kulandela ukuntshontshwa kwamatshe amabili. Inkokheli yezaphu entsha ithi izasebenza nzima ukuze ibandla leli linqobe kukhetho luka-2023. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.